Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili ekuseni mhla ka 23 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukumiswa umsebenzi wesikhatshana kweziphathamandla zebhanga leReserve Bank ezine izolo sokuchiye iningi lizivuza ukuthi kanti vele ngobani abaqhuba umkambo wemali owensitha osuchiye ilizwe lisebunzimeni.
Kuvele kwakuvele kukhulunywa ukuthi kulabantu abalutshwane abangathi bathwele isikhwama sakhona esereserve bank lamabhondi amadlala abantu. Kodwa ungazi ukuthi njani uqonda umuntu yedwa kathesi asuke kwenzakale nxa engumuntu yedwa ngoba ireserve bank yayivele izakwazi ukuthi ngizibani.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBrithani njalo zidabuka koBulawayo bezihlangene ngobuningi bazo eManchester emcimbini obizwa ngokuthi Vuka Bulawayo Vuka.
Asivuseleli idorobho lakithi liyaphela, sivuseleli ama-industry siyibulawayo, siyimthwakazi. Bekumnandi ukubona abantu bakithi abesindebeleni behlangene besenza into yakithi, abakithi into zemdawu. Hayi, sikholisile.
Kwezemidlalo, lisaphila iphupho leqembu lomdlalo wenguqu eleBulawayo City elokusinda ekugunyulweni esigabeni se-Premier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo ele Highlanders ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuxotshwa kweziphathamandla zebhanga leReserve Bank, zona ezimiswe umsebenzi wokwesikhatshana izolo sokuchiye iningi lizibuza ukuthi kanti vele ngobani abaqhuba umkambo wemali owensitha osuchiye ilizwe lisebunzimeni. Ngempela sonto okhethwe ukuba yisikhulumeli sikamphathi intambo yezemali umnumzana Esilimumba uthe kulo muntu okuthiwa nguQueen B onguye okhokhela umsebenzi walomkambo. Okwenza iningi licabangele ukuthi umsebenzi wemali lo wenziwa lihlekana labantu yikuthi isisindo semali yebond note sihlelwa okufanayo nsuku zonke. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula izomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya. Waqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle uQueen B nguye na ophethe ilizwe esidukwini ngemali.
Angikholi ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi. Ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali, kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize ababaningi, kodwa babathize futhi ingxenye yokuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali. Ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le-Sheraton le iyabithiwa khona imali yakhona intengo yakhona yile khona. Ungazifike eRoodport intengo yakhona vele iyayijiyana ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke besebenza nje i-code name eyokuthi Queen B. Angikhona ukuthi umuntu wethu.
Kodwa sike sabona ebulenjini lapha abanye befanisela ukuthi lo omunye okuthiwa nguKudakwashe Dagwirei engabe enguye uQueen B. Kungakuliqiniso?
Ikhophele ngikuthiwe ukuthi nxa vele kule nkinga phela abantu bazadinga esingathi yisikhiwa yi-scapegoat. Ngoba ungazinandelela ukuthi indlela yakhona athi imali yakhona ubuningi bayo yiye singazi soze owalele umuntu nxa evele. Ngoba babevele kwakuvele kukhulunywa ukuthi kulabantu abalutshwane abangathi bathwele isikhwama sakhona esereserve bank lamabhondi amadlala abantu. Kodwa ungazi ukuthi njani uqonda umuntu yedwa kathesi asuke kwenzakale nxa engumuntu yedwa ngoba ireserve bank yayivele izakwazi ukuthi ngizibani. Kodwa nje baba besebenza bekhona. So mina ngilokhu ngiqinisela nje ngisithi mina hatshi khona ngabantu abathize, akho hatshi umuntu yedwa.
Siyabona ukubana bakhona asebexotshiwe khona le ireserve bank kuthiwa basacubungula ukuthi babone ukuthi babengena njani kuzona lezi ndaba zenkohlakalo. Ubona ungani yibo yini bona abangaba bebotshiwe abayenza ukuthi kube le black market enje?
yabona ukuthi vele ivela esebenza ngayo izano isebenza ngokuvala mehlo alike lingitshele labo balaleli kalengabake beyozwisisa ukuthi kungaba le nkinga emali elizweni yonke eyenziwa ngabantu abalutshwana abasebenza ebhenki uyena uDon Mangunja engakwazi owayekhona odliwayo engakwazi lokhuphukile emlambo bengakwazi kusendangana phansi komzwabo bona beyibo abafanele banandelele ukuthi amabhenki oversight ahamba kanjani nxa besihluleka isystem yakhona mfoti besihluleka uku-oversighta amabhenki ama-commercial bank lamanye ama-financial institutions.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje imbadalo yemchova isikhwelile njalo yafika kudola elilodwa uhambo lunye. UChris Gande we-Studio 7 uxoxela umnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engunobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Waqala ngokumbuza ukuthi kungaba liqiniso na ukuthi imizamo kahulumende yokuvuselela umnotho welizwe iyehlula.
Well, kuliqiniso silokhu sisuka esigabeni laphana ku-announce fiscal policy nguminister uMthuli Ncube. Sananzelela ukuthi i-tax yane 2% eyafakwayo ku-every transaction ikhanya ihle yenza into zangahambi kuhle. Sesinanzela njalo ukuthi ungangikhayela impahla lapha ezitolo zonke seziqansile. Sikhuluma kanje kade esimchovu iqansile iprice yakhona ayiqedakali ungabhadala idola ungabhadala isidola 50 so indlu zakhona ziqedakali kakanje kodwa kuyiqiniso yokuthi iprice yezinto zonke iqansile yaphezulu yikho kanti futhi le mashopu labona impahla azisekho abantu sebezithatha bezifake ku-black market ungananzela futhi le black market ngala ma-rate emali asehlanya la ukhona ngale ngoba ungakhangela ukuthi nxa uthwele ufuna i-1000 rands uyabhadala ingxa yamabhondi angu-300 so kuyatshengisa ukuthi indoda azihambi kuhle and ngokunjalo futhi iyananzela ukuthi impahla eziningi ezifunwa ngabantu ama-basics emashopu azisekho ungananzela abanye ababheka isinkwa abasabheki ngenxa yokuthi iflawa abayitholi so umumo wezimbabwe hhayi awuqedakali sibona ungathi uhulumende layo khanye ngathi nje kubukela kulantu ayenzayo so abantu bahlukulisekile kakhulu.
Sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa eloba kuphephandaba le-The Sunday Mail uthi yena kukhanya kulehlekana labantu eliyilo elibangela ukuthi kube lo mkambo omnyama owensitha njalo lokuba la ma-rates la angani ayaphezulu mihla ngemihla kungakuliqiniso yini lo?
Lo kuliqiniso ngoba ungazi unanzelele mphosa mvumeyane la ukuthi bona abantu okuyiwo abathengisa imali emkambo omnyama abanye abantu athola ngabantu sibili vele abathengisa ukuthi abalamali ngabantu abahlala vele abanye abantwana abancane abanye utholi ngomaa abakhulile asesiba ngogogo abahlala lezethu kodwa bethele imali eningi umuntu wakhonto uyakhanyiswe le ndlu kalayo ngumuntu ohlala nje ecele isilela kuyo lapha ahlala khona usubona ukuthi imali le yabeyithatha ngakutho ukuthi bakhona abantu abagangileyo abale mali okuyibo abanika laba abantu imali ukuthi bayithengise lelo liqiniso elisegcekeni and futhi loko asekufihla ayisebo bantu kuphela abaseceleni abanye yibonabo abakuyonaliphathe ebusa izantiya abasebenzisa abantu ngaleyo ndlela so ke sizile umnaka wayikhuluma ngakho kuhle nxa esekunanzelele kodwa engakuthandanga kakhulu ngaye ukuthi uthi yena abantu laba yena uzimisele ukuthi abamemezele ukuthi abayangise ukuthi ayi-name and shame ngesikhiwa ngibona ngathi kimi asondlele endleleyana yena bekufanele athi ukuthi laba abantu bagangile kufanele baboshwe ngoba kufanele angawesabi ukuthi ukhuluma iqiniso ukuthi into zilungiswe so ke silalelo hlupho ezimbabwe kathesi
ngokubona kwakho okubangela ukuthi bengabotshwa kungakuyikuthi baseduze lababusayo yini ngoba sizwa kuthiwa ukhona omunye oxotshiweyo oyi-reserve bank obonakale ube lo msekeli kamongameli umnumzana Chiwenga izolo.
Yes, lapho ngivumelana la ukuthi vele bona abantu okweza bengabotshwa bangabantu ozathola ukuthi bangaba yizihlobo zabona abasezikhundleni ku-ZANU PF government le khona abanye futhi ngathola livele ngabantu abakuhulumende ayobabhanjalo singakhohlwa phela ukuthi indlela i-ZANU PF esebenza ngayo ama-institutions la aqathekileyo ifake abantu bayo ungayi-reserve bank khona phana ubona ungathi ngabantu kazana ngabantu vele abalimdi ku-ZANU PF ungaya kubo-grain marketing board bona amaneja bakhona abantu abalingi ukuzantiya so nxa kulokhu kuganga kuganga abantu babo uyikho ungananzela abantu laba bengabotshwa siyakwazi ngesikhathi sikaGideon Nkono wayegijima egcwala iganga lonke leli sokungeyo sethethe imisebenzi sethe ama-ministries koke la ma-examination so ngeyodrive izimota agcwala iganga lonke from so ke ngabantu abakuzantiya yikubona la upresident umnankakwe esithi yena abantu laba kufanele bamenyezele i-naming and shaming kodwa thina sithi ababotshwe ngoba yinto endile kuphela.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcweti ecubungula izomnotho bekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani njalo zidabuka kobulawayo bezihlangene ngobuningi bazo ngomgqibelo eManchester emcimbini eziwubize ngokuthi Vuka Bulawayo Vuka. Umcimbi lo ubungokukhuthaza ukuvuselela umuzwa kobulawayo kwezamasiko ezentuthuko lokuqonqosela ukusebenzelana ndawonye. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ekhonale eBhilithani.
Bekungabizwa ozwayo eManchester kwele Bhilithani lapho ke izizalwana zeZimbabwe ezisuka kuthi zethu nqa begide imigido yesintu badla ukudla kwesintu njalo bahlabela ingoma zendulo kukhunjulwa lapho abavela khona ho Bulawayo. Omunye walawa abaqoqela umcimbi kaVuka Bulawayo Vuka ngumnumzana Busani Socks.
Esithe sahlangana singabantwana bakoBulawayo sibonisana lokuthi singasiza njani isizwe sakithi lokuthi singancedana njani singabantwana bendlu yinye. Sizathu ukuthi sikwenze kube i-annual event besicabangele sikhangelele lokuthi sibhode kubo America, kubo South Africa, kubo Australia size siyefika nakoBulawayo.
Kunabahlabeleli abanodumo kumgido yesintu abajabulise abantu abaningi. Omunye okhulume ngamasiko kulomcimbi ngumnumzana Lucky Moyo oweZambezi Arts.
Ube ungumdlalo omuhle kakhulu, umuhle ekutheni abantu bakhethi bangijabulisile ngakade ngibabona nje bencedisana njengelima esilenzayo nxa umuntu ebiza abantu ukuthi khona ufuna ukulima. Babuye bamsupporta kakhulu, ngithandele ukuthi kona alibane zikhulumele ngakade zikhuluma. Abantu bebethula belalele lezikhulumeni zakhona bezikhuluma ngokuthi kona singancedisana njani sivusele uBulawayo loba sivusele isigaba, isikolo, amaclinic. Bekunabantu akade bekhuluma ngemisebenzi abayenzayo abalama-charity, labanye loba abangela ama-charities kodwa abayenza izinto. UZambezi Arts leFlame Lady amaqamba koBulawayo lawadlale khona phana kwaba kuhle kakhulu. Kuhle ukubona abantu bagidi bethatha izintonga, begida isitshikitsha, begida indlamu, begida isitshingo, begida ingquzu, bekuhle kakhulu.
Umnumzana Domingo Sibanda laye ungomunye ojabule kakhulu kulo mcimbi.
Sikholisile ukuhlangana kwabantu bakoBulawayo, abantu bemthwakazi. Uthi abantu bakoBulawayo asivuseleli idorobho lakithi liyaphela, sivuseleli ama-industry siyiBulawayo siyimthwakazi. Kumnandi ukubona abantu bakithi abesiNdebeleni behlangene besenza into yakithi. Labakithi into zemdawu izingungu, hayi sikholisile.
UNkosazana Virginia Macebo wagida wamekeza kulo mcimbi.
Vuka Bulawayo omuhle, ngijabuliswe ukubona abantu bebuye ngobuningi babo bebonisa ukubambana njengabantu abasuka ndawonye. Sidle sagida, sakholisa, safunda okuningi, sathola la macebo okuthi iBulawayo yakithi singayithuthukisa njani, isizwe sethu singasithuthukisa njani esakoBulawayo, iBulawayo yethu esingamanxiwa.
kulabantu abaningi kulumcimbi njalo bonke bathi basuthisekile ngoba kuzwileyo labakubonileyo lenkuthazo yomanyano ekuthuthukiseni umuzi omkhulu wakwaNtuthu siyathunqa emagumeni kondongazwelene koBulawayo ngaphansi kohlelo Vuka Bulawayo Vuka. Nimele iStudio 7 eManchester, igama lami Ezra Chitsa Sibanda.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, ye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke, umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukisela mhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo. Abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ku 7:30 ntambama lango 6:30 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM, 4930 6040, 15460 laku 1885 kHz kushortwave.
Sizweni ukuthi intathele izindaba yeStudio 7 obathabile masuku lamhla usiphatheleni kweziphathelane lemvukuzane yebele yona ehlasela kakhulu abesifazana kodwa itholakala lakuhlekana labesilisa.
Inyanga kaMfumfu yinyanga yomkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. Limvukuzane itholakala ngendlela ezehlukeneyo kodwa okuqala okumele kwenziwe yikunanzelela ikakhulu nxa isike yaba khona emulini ngoba ngezikhathi eziningi itholakala ngosendo. Abenhlanganiso ye-Island Hospice koBulawayo bakhangela abantu abahlaselwe yimikhuhlane yemvukuzane leminye imikhuhlane. Usister Nyathi osebenzela inhlanganiso le uchasisa ngokuthi imvukuzane le ihlasela abantu kanjani lalokhu abamele bekukhangelele.
Imvukuzane eyebele ijayeleke kakhulu ukuthi izuzakale ebantwini abaleminyaka phose eyi-40 years kusiya phezulu, kungatsho ukuthi abangaphansi kabayitholi. Into enye esithanda ukuthi abantu bayinanzeleke ukuthi imvukuzane yebele iyabamba abantu kumbe iyatholakala ebantwini ngosendo. Ungananzeli ukuthi kulo muntu oseke wagula i-breast cancer emulini futhi ukuthi la kumele unanzelele ukuthi uhlolwe masinyane ngesikhathi njalo uthatha amanyathelo awokuthi welatshwe. Nxa kuyukuthi like lagula i-breast cancer ngkhaya, lonke kumele lihleli linanzeleli lasebantwaneni besisebancane ukwenzela ukuthi nxa abantwana beqalisa ukuthi bathombe, beqalisa ukuthi baphuhle laphana, bahle babe lendlela yokuthi bazibafunde ukuthi kanti kuyini abangakwenza ukwenzela ukuthi bananzelele belatshwe masinyane.
USister Nyathi uqhubeke ethi abaphangisa ukuthomba kanye labomama asebama ukulandela yibo abasengozini enkulu yokuhlaselwa yimvukuzane yebele. Ukudla lakho kulakho ukufaka umuntu engozini zemvukuzane.
Enye into futhi ejayelekileyo ukuba izindlela ezokuthi sinanzele ukuthi umuntu angaba le-breast cancer ngabantu abaqalisa ukuthi bathombe besele minyaka emlutshwana ikakhulu ungakafikisi iminyaka engu-12 kumbe nxa usungena esikhathini sokuthi ume esithi yi-menopause i-55 years. After 55 years usule ndlela yokuthi i-breast cancer ingakujwayela. Bese sinanzela futhi ukuthi lasekudleni la kumbe inyama elamafutha kakhulu iyakwi-exposa iyenza ukuthi i-breast cancer layo ikunamathele. Labantu abanathayo, labantu ababhemayo, konke khona lokhu sithi aluba kuyenza aluba abantu bayazigcina bezi benganathi njalo bengabhemi. Kumbe kwesinye isikhathi abantu abawombileyo abalemzimba emikhulukazi kakhulu esithi obesity kuze kube nzima kwesinye isikhathi ukuthi iqhubulevele ulizwe.
Usister Ndlovulayo owe Island Hospice uthi imvukuzane le izibonakalisa ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuqubuka kanye lemithambo yegazi yeveleni. Uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ezazi isimo sakhe khona ezananzelela nxa engabe eselawo lumkhuhlane.
Njengomama kumele ube zazi ukuthi amabele ami njani, ngoba yikho lapho kuqala khona utshintsho. Ungabona ubukhulu bayo sobutshintshile, the shape, lombala waso. Ungabona kusiba namadimpu, lokhu izifoto ezinjengalezi eziphuma esihlathini ebeleni nalapho kumunya khona umntwana. Ungabona sokule mithambo yegazi etshiyeneyo ephuma ebeleni. Ungabonakala nje irash, amaqhubu amanyathile angajwayelekanga, ingono ungabona sezidonseke yabuyela phakathi. Kwesi sikhathi nxa uzibamba uyathola ukuthi sokuleqhubu elinye elingajwayelekanga eliqatha oli elingabe liqinile. Kwesi sikhathi leli qhubu lingabe lihamba-hamba nxa ulibamba kumbe limile li. Nxa uthi uyakhama ivele engonweni ungabona kuphuma igazi kumbe kuphuma amanzi angajwayelekanga, amanye amanzi alobomvu. Ungabona kumbe kuphuma isilonda ebeleni kumbe duze lengono. Ungabona njalo ngaphansi kwekhwapha ususiba lembilaphi ezingajwayelekanga eziqatha ezibuhlungu kwesinye isikhathi nxa uzibamba.
Egqiba uSister Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi umuntu aphange ukuyazivika ezibhedlela ayethola ukwelatshwa. Kuqakathekile ukuthola usekelo kwabemuli lokuthi umuntu agijimele ukwelatshwa.
Ukuthi nxa usutholileke ukuthi ule breast cancer kumbe uleqhubu eveleni kumbe ivele lakho seliguqukile, selitshintshile, seligula, selibuhlungu, selivuvukile, kumele ukuthi ugijime uye kwabezempilo. Nxa kule clinic eduzane, hambe clinic uyezivika ukuthi kulento engakuchelesisiyo ngevele lakho. Kanti ke siyakhuthaza futhi ukuthi abantu bonke kumele bazi ukuthi umzimba wakhe unjani, lokuthi amavele akho avele ami njani. Nxa usuhambileke ekliniki kumbe kwabezempilo bakucebisa, khankasa lawe abemuli livumelane ukuthi bakusekele. Wena khuthazeka ukuthi nxa sokuthiwe esibhedlela hambe uye kwenziwa mhlawumbe uyohlolwa, kumbe mhlawumbe baye kuhlaba ijekiseni, kumbe mhlawumbe bayesika. Nxa kuwukuthi sitholakeleke siyimvukuzane yelatshwa, ungazwabi lokhu bhodabhoda uhambe usiyadinga lapha lalapha, wohle uqonde emadokotela.
Imvukuzane le inakho ukuthi ingayekela ukuthathelwa amanyathelo kusesemasinya icine isimemetheka emzimbeni, kugcine kusiba nzima ukuyelapha. Kodwa konke lokhu kungavikeleka nxa ingaphangiselwa ukubonakala. Obaba bona labo balakho ukubanjwa yile mvukuzane lanxa ukutholakala kubo kunganeno kulabesifazane. Wonke umuntu kumele ahlale ezihlolisisa ukuthi umi njani emabeleni ukwenzela ukuthi aphange ayibone nxa ingathi isimhlasele. Ngalinyanga yonke umkhankaso wemfundiso yokulimukisa abantu ngemvukuzane yebele uyaphambili, njalo kukhuthazwa ingqingubani ukuthi ayehlolwa ukuze kuphephiswe imphefumulo. Imizamo yokuthola inani labantu ababulawa yilo mkhuhlane eZimbabwe yehlule ngoba odokotela bempilo bethi kumele bethole amanani lawo esigodlweni seHarare. Kodwa ugwalo olweZimbabwe National Cancer Strategy 2013-2018 luthi imvukuzane yevele ibulala abantu abalichumi lanye ekhulwini, 11%. Ilizwe leZimbabwe selilazo iziqondiso zokulimukisa uzulu emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane webele ezibhedlela zikahulumende, kodwa leyi milutshwane kakhulu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abalandeli bebandla leZANU-PF abanjengomnumzana Efforty Nkomo bathi ingxabangxoza kwezomnotho welizwe ibangelwa izihwaba ezifuna ukuthi kususwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa lomnumzana Nkomo lesinye isizalwane seZimbabwe ngokuswelakala kwempahla etshiyeneyo nokunye okuhluphayo.
Into ehluphayo ukuthi okunye ukukhwela kwezinto uyazibuza ukuthi yikwini uhlupho lukhona, indlela zikhona kuyakuzama ukuthi kulungiswe ngazo. Yikuthi nje i-culture yabantu bakithi singajayela ukuthi nqa umumo unje lapho esinotha khona kuvele asuze siyendawo asuze siluqedwe ngoba abanye bethu babe kholisa ngakhonoko besenza imali ngabanye abantu abadibekayo
akuthi ukuthi baba Nkomo khonoko ukuthi iUS dollar lebond phela nqa ungalingani bengikhuluma lo muntu okubhekazi lapha omunye abaphekisa inkwa esithi phela ukuthi beze besikhiphe isinkwa sase singazani khona lapha sesifuma $3.90 kumbe so so bantu bazuzelwe ngamasenti okuncane bangasikhweza sibe ku-$4 kumbe ku-$5 so akutsho ukuthi-ke i-bond note lapha yile lihluphayo
okuthi i-bond note yehluphayo kumbe yithi currency ehluphayo yikuthi nje i-culture ungajayele i-culture embi uyafica ukuthi kwesinye isikhathi kungalasizathu sokukhweza umuntu akholise ukukhweza mina ngikuthoyo ukuthi hayi nxa umuntu ekubhizimisi yona leyo nxa ebone ngani kuyahlupha kayekele inyoni ezisegangeni ziyaphila umnikazi wazo uyakwazi ukuthi ziphila njani so kumbe kule sinkwa kumbe akulasinkwa asikuthi abantu bengafa elizweni amaqebelengwane abadala babekwazi ukuthi abantwana bayabaphekela so kufanele ukuthi abantu babuye lezinto ezingabaphathisa bapheke izinto ezingabaphathisa ngoba nxa kuyikuthi ababapheka kumbe benza amabhizinisi kungani kuyabahlupho labayekele
kodwa bangayekela phela baba Nkomo kuzoba lokuhlupheka ngoba abantu abaningi vele badle isinkwa amaqebelengwane kuzobuya imbambayila lento ezinjalo abasakujayelanga ngako so okunye ungabe kudula futhi so manje kubanjwe njani udaba lolu Nkomo
hayi engikuthoyo ukuthi nxa kulo hlupho abantu kumele bajayele ukuthi uhlupho overcome njani na uhlupho lukhona lukhona but awusoze ukuthi ngenxa yabana ilokho zeni ngiphila ngesinkwa wena uphila ngesinkwa hayi uzaphila usithenga nge-$5 kodwa ongayenele si ukusithenga nge-$5 uzaba nendlela yokuphila
siyabona ukuthi impahla eningi ayisatholakali ezitolo enye uzezokuthiwa-ke isemkambo enye ingaphi ngaphi kuvele kuhamba njani
konke engikhuluma ngakho ukuthi i-culture yethu singajayela ukuthi nxa umumo ungani kawumuhle kulapha engenza khona imali nxa kuya ukuthi impahla namhla kade zikhona emashelfini kusasa kazisekho zingaba khona i-price isikhwelile umuntu olengqondo uhlabone ukuthi kukhona kade kusenzakala and into abayikhohlwa abantu ukuthi ezitolo zonezo kulabantu abasebenzayo utsho ukuthi kababoni okwenzakala ezitolo kabakhulumi
ngizokuthiwa silobaba ecingweni lapha siza ukuthi silobani fowethu linjani
ngiyaphila njani
ngiyaphila ngikhuluma lobani
ngikhuluma noValentine Mfokandlovu
ye Mfokandlovu akutsho ukuthi wena ulubona njani udaba lolu lokuthi-ke impahla ungani iyasilela sibili okunye okumangalisayo ezitolo njalo sebefuna lokukhuphula intengo yesinkwa ukuthi sisuke ku-$1.10 iyefika kumbe khonapho ku-$4 la ku-$5 wena ukubona njani konke lokho
ukusilela kunabeangakuboni kakhulu ukuthi nje abantu laba esingathi bayenza ama-products bawafisha besenze TV lokho yikhuphuka ngale i-product labo lela abaselenza njengelothi mazowe bafisha kuze
kodwa kwenziwa kwini konke lokhu wena ubona zani isisusa sangkhona sime ngaphi
I think kusekutheni bafuna ukuthi bakhiphe leyi ibhondi lela kithi le bafundi balikhiphe lingabi khona yikho befuna ukuthi bengadurisa ngebhondi kuzafosa ukuthi umuntu adingele imali yangaphandle azidingelele umuntu oba ukuthi ilizwe lona alikadingeli uto solesekotanse ezidingele imali yangaphandle seililethe khonapho ezitolo zakhonapho
so lapho kukhona khonapho-ke baba Ndlovu singathi ungapho kobulawayo kumbe usegweru kumbunga
mina kade ezimphakathi kobulawayo nje esenta kwayo
okubona kusilela khonapho kuyini owena okubona ungani kuyahlupha nxa uthenga ezitolo kuhamba njani
intengo iphezulu kakhulu
akubalisi
ngoba ilantshi engiyidlayo kathesi almost $5 ilantshi engiyidlayo
wena uhola imali enganani khona
ngiholo $340
ye madoda at least iyabuya esikhwameni kodwa-ke xa sukhangela-ke okungani kuyashoda kuyini ongekhoyo
ati kuyashoda kakhulu izinkwa ziyaphela ezitolo la sokuthona kodwa yi-one per customer manje nxa ule mbulo endlini awusakwanisa uthenga ezindlini kuthenga wani yona leyo
so
isinkwa asatholakali kuhle kakahle ke sibili hayi sendithenga isinkwa esi-one nangilabantwana ngale ndlini
ye uyakhuluma lapha-ke silobaba u-Effort Nkomo uthi hayi phela kulala maqebelengwane nxa kuthi lingasadla isinkwa ngani amaqebelengwane akumphendulo sizintoda.
Yazi lokhu ngikhule sisasekhaya sisafunda kanti ezilokupheka sisakwazi ukupheka thina abanye.
Akusaphekeki.
Angathi sakusaphekeki hlala sakugcina le test maybe singabi silahleka vele.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke Mfokazamani, ungathinelwa kusasa baba.
Akulungile mboya kakhulu.
Siyabonga Endlovu.
Yebo ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.